siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 10 kuNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi lizibuza ukuthi kambele ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni.
Angiboni kusilethela inguquko eyangaphi bomo, ngoba eqinisweni uhulumende waseZimbabwe vele ngalayo isolution kuma-problems anjengalawa.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezitaladini, National Vendors Union of Zimbabwe, iNavus, ithi ibhekane lengxaki ekuqhubeni imisebenzi ngoba iyabandlululwa ngezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Kodwa ikhansili yakobulawayo iyakulandula lokhu. Kweziphathelane labatsha, silomculi uthe Zani Sibanda osichasisela okuningi ngomsebenzi wakhe.
Ndihumba chivandana chisingandilekupwacho nechinahala ndozvida ndozvitonga ndozvikhema ndozvitutumadza apa sesineveleke bangibiza ngokuti ngingumdawini uvodozisibande sasela mabala zaebika enkosini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi likhonona ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe. Iningi lizibuza ukuthi kambele ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni ngokususa ibandla leZANU-PF embusweni. Abaqoqe lokhu kutshengisela abagoqela umnumzana Ivan Mawarire bathi uZulu kumele akhalale umsebenzi ngolwesithathu langolwesine kuyona le iviki. UMawarire labanye bakhe bathi bayethuselwa ngamapholisa, kukanti baningi ababotshiweyo endaweni ezijiyeneyo zelizwe phezu kwalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi ubona njani umzabalazo wokutshengisela lo.
Kusiya phambili angiboni kusilethela inguquko eyangaphi komo, ngoba eqinisweni uhulumende waseZimbabwe vele ngalayo isolution kuma-problems anjengalawa. Kakwazi ukuthi athini layo uphelelwe. Eqinisweni abantu bazahlukuluzwa kuphela kuyiwe phambili, njalo njalo behlala behlukuluzwa, kodwa eqinisweni uhulumende lo uphelelwe. Anti napho thina masaba kade bekhona pha kubo UK bezocela izimali. Inzuzo abangabe beyitholile lapha sonzuzo yangaphi ngaphandle kokuthi banikwe nje izithembiso zokuthi hayi no sizakhangela kusasa ukuthi singaya ngapi. Eqinisweni uhulumende lo kala mali endabantu bekungaba kuhle ngakade bengaziqoqa ngendlela eqondileyo. Uhulumende lo kufakwe ipressure lama political parties aku opposition lawo asebenze labantu ukwenzela ukuthi uhulumende lo ngepressure engafakwa kuye phambili engxenye kungaba lo uhulumende omanyano okungakhitshwe. Eqinisweni akula lutho oluphumayo la.
Nxa sikhangela ukuhlukuluzwa okwenziwe abantu ngamapholisa labo abaqoqe ukutshengisela lokhu asebedingwa ngamapholisa, ubona beqhubekela phambili yini ngohlelo lolo?
Angiboni beqhubekela phambili okuya ngapi. Angiboni besiba lamano okuthi bakwenze lokhu ngokuya kwesikhathi, ngoba eqinisweni kanti vele sizibuze okwenziwe baze bakwanisa ukuthi banelise ukuthi baqoqe into enjengale kusukana lezi ezidluleyo. Bengakuqoqanga kunyanga edluleyo la kunyanga lezi ezinye ezidluleyo kuyini? Kanti nivele inhlupho lezivele zikhona inyanga zonke lezi. Kusitshengisela ukuthi okuyinto lokhu bekuyisivukampunzane. Ngaso kusenziwa ukuthi kuthiwe kuyaqoqwa kuzahlupha vele kabakwanisa ukukwenza. Kuphela lo khulumende usesenza singathi ngesilungu usedescender with a heavy hand ebantwini, okuyindlela yokuzama ukuthi ahle abenze badangalale inhliziyo baluze ihope wenze ukuthi kungayindawo.
Lo umnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilithani. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezitaladini eNational Vendors Union of Zimbabwe, iNavus, ithi ibhekane lengxaki ekuqhubeni imisebenzi ngoba iyabandlululwa ngezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Umnumzana Tmaya Kapita, isiphathamandla senhlanganiso le, yona elenkokheli eHarare, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Sathi singena emhlanganweni kwesikhathi kukontribuyutha khonapho emhlanganweni wona lo sikhuluma ngama-problem especially around thina njengeNavus, then amanye ama organizations alapha emathebeleni bazazi ukuthi they organization le ivela ngapha asiyazi la sina sama organization akudala so bavela ngapha lana asibazi njalo futhi kunababizi bozi bazasihambanisa sebenza ukuthi abantu bazwale esprit
kodwa babe kutsho ngani lokhu nxa kuyikuthi linhlanganiso ebhalisileyo ngokusemthethweni elelungelo lokusebenza ingqe ngaphi elizweni
thina konke silapha bozi i-organization yethu isebenza lapha kuplawa isebenza lenye i-organization yakudala itaitshiya bara kusebenzelana manye ama-organization atshiyeneyo then kwasekubuya eyinye ethe yona mina ngari ngarejistanga kuthiwa kuminista kwaminista wani kuthiwa ngu-Sampson ngapha thina asili akwanisi ukusebenzelana
obunye ubufakazi olabo ukuthi lokho ebengafuni ukusebenza lani yibuphi
right ukuthi kathesi kungaba nama-program abasabanika ama-details ethu wonke thina isebenzela silapha koBulawayo but abasasiboneli sesisiza ngabanye ukuthi kube kulo mhlangano izolo kube lo mhlangano ngelanga elinje sesisiza lamanye ama-organization
kuyini eselikwenzile ukuthi lixoxisane le-council ngalolu daba
right sibe siku-process yona leyo ukuthi kathesi kule pressure kakhulu especially kuma-leaders ethu but sibe singabantu kade sesisebenza phansi ukuthi right siyenzeni sibhale incwadi ikhambise khona ngani into iprocess esileyo kathesi
umsebenzi liwuqhuba njani khona ngapho koBulawayo nikumbe lokho elilo hlupho lokuxotshwa ezitaladini lokunye
uhlupho lukhona kakhulu lokho kuthiwa west njoba lokuxotshwa kuma-streets lokuvele ecouncil bot i-sixcouncil siyenza kokuthi lapho eyabe lingathuli khona sebeyithona begezi khonapho kokuthi vela linashanse yokuthi lingatshontsheli ukuthengisa kumbe lenze ubona bathe kuthiwa yi-seat of things iyaziwa ngokuthi town ehlanzekileyo so sifuna ukuyimentena lokhu injalo so kuthiwa lingaziwa le-streetini kuya singaso kungasakhanye ukuthi i-town yethu i-smart ukuthi namanye ama-town
bona nxa libatshela eHarare bathini
hayi sisincedisa kukhona yiba basinika i-advice yokuthi right bhalani incwadi liyihambise then ilize ukuthi basendela besithini then impendulo yangkhona sesibanika kona sesisathinyathele sisonke sao
Lo ngumnumzana Admire Kapita isiphathamandla senhlanganiso yeNavos ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Silokhu sikudaba lonye isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economies Association elogacha koBulawayo uNkosikazi Deborah Mkasa ufakazile amazwi kamnumzana Kapita kuStudio 7 wagcizelela ukuthi inhlanganiso le isebenza kuhle eHarare njalo bayeke besebenzelane layo. Ukukanti ulethemba isalungisa amaphepha e-registration ukwenzela ukuthi iqhube kuhle umsebenzi koBulawayo njengeHarare. Asizweni ingcazelo kaCouncillor Thabita Ngwenya ongumgcini sihlalo we-committee ebona ngabathengisa esitaladeni koBulawayo e-housing ngalolu daba.
Sake sahlangana laba ama-vendors members kumvuthwa i-association whatever kodwa bengama-different groups like abanye besibarepresenta abantu abagogekileyo abanye bathi barepresenta abantu abanjanjani then sake sithi thina kuyabe kukuhle ukuthi nxa lilesikhalazo sokuthi lisola okunye liwusolayo concerning ama-vendors kungaba njani ukuthi lisiku-addresse ukwenzela ukuthi once we-address to the national structure services address kuyo wonke umuntu kuhle uku-addressa inhloko inhloko ibisitshela abanye bayo ukuthi hhayi kumele kube nje sekuyipolicy evela kunhloko bona bangaqali bavumelane njengama-association amaningi bavumelane le nhloko yabo kube seku-addressa-ke kube yipolicy whatever change ibe-effective ngiyagcizelela ukuthi uBulawayo angikaze ngizwe ukuthi bayala ukuhlangana labantu abacela ukuthi bahlangane labo
kwenzakalani edolobheni lakoBulawayo ngabathengisa impahla ezitaladini ama-vendors lawo
allright baphiwe indawo yokuthengisela duzandle highlanders kuyabhongahle abanye nabo basendleleni le usuka ku-6th Avenue usiyafike ecamp laphana e-Rose Camp bangapha langapha komgwaqo abayiba ngapha ngase-Stanley Square, abanye ngapha ngepolice, bathengisa kuhle. Laba abathathele impahla bayabe bephiwe amabheyi, kodwa amabheyi akhona engxenye bebona bengathengisi masinyani impahla zabo, engxenye sebeseyazimela nje lapha abangazange baphiwe khona. Ngenxa yokuthi umumo welizwe o-economy unje, kusuka kube lokuxabana khonokho ukuthi abantu besebeseyathengisela lapho abangaphiwa ngakhona ukuthi bathengise. Even emalokishini kulama-base amele abe-allocated to people. Kodwa sekungcono kuse akusagqokozeli njengalaphana kuqala last year, kungcono kukhangeleka ngcono kathesa.
Lo ngu-Councillor Thabita Ngwenya, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngabathengisa esitaladeni e-housing committee. Sixoxela eKobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kilohertz. Linakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kuWhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ntondolo izondiwo ndikini dalila ntondolo izondiwo ndikini dalila ntondolo izondiwo ndikini
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli inkomo namhlanje lomhlabeleli osacathulayo uTezani Sibanda yena oyedule idlalade lakhe lakuqala ngozibandle. UTezani insizwa edabuka kithi phansi le emaphaneni ePlumtree kwamankubo ehlabela ikwele South Africa. Uhlabela ezomdabu ezigoqela ezamantshomane, indazula, iwoso kanye lehosana, njalo isihloko sedlalade lakhe leli sithi Tsholila Ntondolo.
Sizilani bakalanga, sizilani ilove shilenye, sizilani ilove ndazula, sizilani ilove hosana, ayewyewu oyelele.
Kambe kungaba kuyini okwenze uTezani wakhetha eza kudaladala yena engumfana wesimanje manje?
Amaculo omdabu ngabona ebalulekile kakhulu kimi, ngoba mangibuka imiculo kahle kahle kuhamba kanje, abanye bacula eminye imiculo engayisiyo eyomdabu, nako kulungile futhi ngaleyo ndlela. Ke mina ngase ngibona ke ukuthi umculo wakithi kahle kahle omdabu usalele emuva kakhulu. Ngabona ke ezinye inhlobo ke zabantu, noma ke ngabona ke kwamanye ama tribes abanye abantu becula amaculo abo. Masibheka kumaZulu ngabona becula ke amaculo afana nabo maskandi nabatwana becula owabo. Ngabona ke ukuthi owethu umculo kahle kahle owesikhalanga awukho totally. Ngase ngibona ke ukuthi ngibaleke lo mculo. Mayile leliculo ngangiyicula ngentombi kahle kahle eyayilojoliwe, kodwa lapho eyayilojolwe khona le ntombi uthole ukuthi ayisebenzi lutho, masiza ke kwezekhaya ayisebenzi lutho. Ma indoda yayo ibuya noma ihambe iya kuphi kuphi, ma seyibuya le ithole ukuthi lo nkosikazi akapheki, akakhi amanzi, akayenzi yonke le misebenzi yasendlini, noma ke ngithi yasekhaya. Le ndoda ke yayisecula ngokuthi ukuthi lo nkosikazi wami kahle kade akakhoni lutho nje la ekhaya noma ukupheka noma ini akakhoni kodwa ke ekugideni hayi wayeyintshantshu mpela lo nkosikazi ngoba wayethi lapho ahamba naye khona nama kunemgido kunani ethi hayi noma ehluleka konke okwasekhaya kodwa emgideni hayi ngimphethe ngoba hayi ngimphethe yena
mulumbo gwebutatu ukati iwe kumihako lema nolebanene apha
Ndilebane kumihako lema mutsekri Mwanana oyu waka emba elila kwa zune kwa ka lobogwa Bakati vesika kweno abazo ngamukila zvanana Bakati vesika kweno vionikama ingati nlanda
Abalandeli ungathanda ukubatshiyela wapi amazwi
Balandeli bami okokuqala ngizothanda ukubonga kakhulu ngibonge ngendlela abangamukela ngayo kwezomculo bengithanda ukuthi ngibaxwayise ukuthi ukuthenga umculo oyi-original kwenza ukuthi umnikazi wamaculo athuthuke aye phambili so siyabacela kakhulu ukuthi ma bezothenga baqale babhekisise ukuthi kahle kahle i-support yabo ishoni ukuthini
hayi taboka sibanda wonekani
Ndimtanantema msanantesanana weganda nyolo ndakapinda ngadzikulu dzihokola dzikalovanya matobo. Ndihumba chivandana chisinga ndebofa ke nechinahala. Ndozvida, ndozvitonga, ndozvitema, ndozvitutumadza. Abasizineveleke bangibiza ngokuti ngingumdzawini uvodlo rusipande sasela mavala sayobike enkosini. Ngiyabonga kakhulu kuba nani zvoko zvakiti. Mbonga kakhulu kunina mthokazi omuhle. Ndipama ndivoka kakale kwazvo kwazvo kumuli bana bebuhle bana bebunilima. Musale zvakanaka.
Hayi la khoma kamo ango mthwakazi kwanele olivalelisayo umuntu ngamile inkomo
jabule awshaye siyafu awshaye jabule awshaye wembu awshaye siyafu awshaye siyafu
Ukuzigqiba ezanamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi likhonona ngokuhluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe. Njalo abanye bazibuza ukuthi kambe le ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.